Siya lamukela kwiziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa nonkosazana uTilia Sibanda. Yena ubona ngeziphathelane lokulinganiswa kwamathuba kwabesifazana labesilisa kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula ukuthi izakhamizi zibhekana njani nohlupho kwezomnotho welizwe.
Ubunzima lokho kukhona kathe selizweni emuntwini ongumama angazi ukuthi ngathi uthwele imithwalo enganani, ngoba uba bengaze ebe ehambile emsebenzini wabuya lakho khonokho okuncane akubeke ezandleni zikamama, akweneli lutho. Uba kuzavuka zihambele kumba ezihlanganela lamanye amadoda, abantwana endlini bazabe bekhalela umama bethi sebelambile, amagesi azabe engekho ehambile. Ilobe khona amagetsi angkhona asedura asathengeki. I-50 bond ithenga 79 units ezingapheki kumbe zifikise umama ngapi. Ukuyatheza egangeni langkhona akulula, amarenja ayabopha. Impilo yomuntu ongumama sebunzimeni.
Amarenja lawa awafikeli yini njalo umama ngoba abanye bayadlwengula?
Ukudlwengulwa impilo vele yona yomntana oyinkazana isisengozini, ngoba umntana oyinkazana nxa kuyukuthi amanzi alayinelwa useza abafana sebezazama ukumnika iseva ngendlela ezingayisiza emntaneni oyinkazana ukuze aphangise ukuthola amanzi. Kube senkunini sebebatholela khonapho. Impilo yomntana oyinkazana ngesimo samanzi lamagetsi isisengozini. Kumama onguye okhangela imuli impilo yakhe isisebunzimeni, ngoba konke kuphezu kwakhe. Ivele yona yeneni ungathola iyoni cash kayikho la ngawuthe wathola imali ukuthi uyengena ezitolo. Into zangkhona zidura okungaphambili okudlula lapha phandle. Phandle awuthengi ngekhadi, awuthengi nge-eco cash, kumele uthwale i-cash eyiyo vele eyimpandeshoni ukuthi uhlangane layo phandle.
Kathesi njengenhlanganiso yiluphi udaba olumqoka elixoxa ngalo oluphathelane lobunzima obukhangelane labomama kumbe obaba?
Kathesi kunzima enhlanganisweni njengenhlanganiso yezakhamizi, ngoba nxa sikhuluma ngesakhamuzi sesigoqela phose wonke umuntu, ubaba, umama, untanga, umntwana ozelweyo, and sesikhangela izigaba eziningi. Impilakahle nje yomuntu, ukuhlala nje komuntu, kunje izindlu ziyabe zikhwelile, balutshwana